Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ziku 23 kunhlangula 2024. Ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Elinye lamacele e-CCC bobulawayo lithi selichiyele amahofisi awo bobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora esebenzisa umthethwandaba.
Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC.
Iningi lithi limelele ukubona ukuthi kuzowela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho Isaac ethi ithungatha umkhondo kamnumzana Wicknell Chivayo labanye bakhe ukuze ibaphenye ngodaba lwenkohlakalo.
Sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonozitha layo ethatha imota, simangala ukuthi yimali bani ethenge ukuhlazwa kanje. Abantu abanemali baningi sida kuqale ngabo.
Siza kuzwa impumela yemidlalo ye-Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi selichile amahofisi alo kobulawayo ngemva kokuthathelwa ngumkhokheli webandla le-MDC umnumzana Douglas Monzora osebenzise umthethwandaba. Asizweni umnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC ebelisebenzisa amahofisi la, esichasisela okwenzakeleyo.
Yeke liqiniso dadewethu, abakaMonzora sebeyithethe. Ngoba into eyenzakalayo ukuthi ingelafonic ikhampani esayifoma si-MDC kwasukubekwa ama-directors amanye asala ekuMonzora. So kutsho ukuthi ngezinye indlela yibo abanikazi be-building. I-MDC OCC zayizirentile. So uMonzora utheke ithi sesile skwerede yikho-ke wasixotsha. Njengebandla le-CC singabantu abalalela umthetho, yikho-ke abakaMonzora kumbuna umzana uMonzora uhambe wabuya lo messenger of court. Sesisukile kuleyana indawo, nanku nje sephinde wayipenda futhi yaba yi-red ikhala ye-MDC, wasebeka lo mfanekiso wakhe njengoprezidenti we-MDC. So thina kasingeke singene kuleyo ndawo ngoba thina so MDC, thina siyi-CC. So sisukile. Uzananzelela ukuthi ama-political parties amaningi ngenxa ye-finances abala ma-building, ngitsho even labezano PF ebalayo koBulawayo bayirenta e-City Council of Bulawayo. Kutsho ukuthi nxa uthe wathuthiswa impahla ngobusuku ungakwazi, uyabe ungakwazi ukuthi i-next building ozayisebenzisa yiphi. Yikho hhayi sisakhankasa ukuthi sidinge indawo esirente futhi ukuze kuthi in future sikwanise ukuthenga ama-ofisi ethu. Umbuzo wakho lo wokuthi sesisebenza lo baba uChabangu, hhayi thina sisebenza lo baba uChabangu onguye osikhokhelayo, nguye osikhokhelayo thina siyi-CC njengoba saqalisa. Ubaba uChabango kakasitsheli ukuthi sisebenza lo Ncube, yikho kuzananzelela ukuthi la kulowo mhlangano wakhe uNcube ade khona thina kasihambanga. Kasikwazi okukaNcube njengana ngangathi ukuthi hhayi mina uNcube lokuthi nguprezidenti kangikwazi, leqembu lethu esisebenza ngalo kasikwazi ukuthi nguprezidenti we-CC. Lokhu esagcina nasiku-MDC Alliance, le-CC yayikhokelwa ngubaba uNelson Chamisa. So into ezayenzakala sizezwa ngaye ubaba uChabango engathi sisebenza lo Ncube kumbe lokhu esiqhubeka sinjalo kukuye, kodwa kwakhadesi hhayi kakakutsho.
Lo ngumnumzana Albert Mhlanga, ilunga lelinye lamacele e-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo, iningi lithi limelele ukuthi libone ukuze ukuba kuyawela ngaphi indukulo xakuxaku kudaba lapho inhlanganiso ebona ngokwenqabela inkohlakalo elizweni eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC isithi ithungatha umkhondo wabomnumzana Wicknell Chivayo, Moses Mpofu lo Mike Chimombe ekuphenyeni udaba lokuthi abasebenzisanga imali yelizwe ngokungekho emthethweni na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe engumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies.
Sizabona-ke ukuthi kuzayenzakala yini ngoba nanku iZimbabwe Electoral Commission ikhane iyabuya ikhane forward ukuthi yona izimisele ukuthi kababanje laba bantu babuze.
Kodwa abanye bathi kwakuvele kulindelweni isikhathi sonke lesi, kungabe nje sekuyimpi yomdeni.
Mhlawumbe kwakukhona abantu beZimbabwe Anti-Corruption Commission bathe bona babemelele ukuthi bathole ubufakazi obubambekayo. Besizinto esibona ukuthi kukhona okunokwasa ntingwana, sibone emaphepheni lapha kusukelana kuthiwa hambe bonovictor la yothatha imota, simangala ukuthi yimali bani esengukuhlazwa. Kanje abantu abale mali baningi phela kuqale ngabo oshinki mtasa labana bale abalamabhilding amakhulu anjengabo-Joyner City, obabo-Steve Mashiwa, baningi abantu abale mali eZimbabwe. Kodwa kuthi sibabone beyilahla beyihaza kuvele kuvele kutshengisa ukuthi kukhona okutshaya amanzi ukuthi imali leyi ayiso mali umuntu ayisebenzeleng ukuthi njengabantu makhaza sifisa ukuthi indaba leyi ingapheleli emlonyeni kuphela.
Kambe singabona uhulumende esenelisa ukuthi babuye elizweni nxa kuyukuthi mhlawumbe abasafuni ukuphindela?
Kalufuni futhi njalo ukuthi bephilephi ukuthi ukuthi engeevele ukuthi ukuthi ukubalela kwabo khonoko ukuhamba kwabo khonoko bebevele beplanile kulabanye ababathiphileyo ukuthi kuhambanini. Kodwa nxa uhulumende ezimisele ukuthi ulwa lobunzimbani kukhona okwenziwayo emthethweni akudingakalakho kumele i-Interpol ingene, amapholisa omhlaba okuthiwa i-Interpol, abantu labana babanje lapho abakhona ba-extradite balethe elizweni kutho kuthi akubona kusenzakala kwamanye amazwe amaningi. So ikho ngithi ukuthi yena umongameli laye kumele avele sobala ukuthi into leyi ube ngekho phakathi kwayo, ngoba batshontshe bazobanu bathentshe imali yembuzi ekade kumele ziphiwe abantu, bathatha imali yakhona bazidlela. Abantu bayahlupheka kathe abazijelanga lezo mbuzi.
Kodwa njengoba iZAC isithi sabaphenya, kungenzakala phela ukuthi bengaba msulwa.
Kusekwenzakala ukuthi babe msulwa kuthiwa ngokuthi ubufakazi obukhona bungakanani. Okunye futhi esijwayele ukukwenza thina njengamaZimbabwe yikuthi kasiphatheki. Abanye zatshela ukuthi abantu bakhona bahleze emakhaya abalobufakazi obuphumwa yiZAC. Ngiyakwazi ukuthi bakhona abantu omele baphiwe ivuvuzi bangaziphiwa, bakhona kumele bazibuke bazofakazi. So nxa kungasabanga labantu ababuya bazofakaza, yikho kuthola kwenze amacala akhona kuthole phelelwa ngamandla iZAC ingasaqhubekeli phambili.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso yeGreen Africa Technologies esixoxelayo ecingweni ekobulawayo. Ukwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umongameli William Ruto weKenya uthi uzimisele ukuxoxisana lenkulungwane zabasakhulayo abakade betshengisela kuyona le iviki besola ukukhutshulwa kwemithelo ye-tax. Lokhu kuvezwe yisiphathamandla sehofisi kamongameli Ruto ngesikhathi inhlelo zakhe eziphathelane lomnotho welizwe zisolwa ngabaningi, ukutsho abendaba abe-AFP. Imsakazo lamaphephandaba eBhilithani athi isiphathamandla sebandla lama-conservatives kulelo lizwe umnumzana Nick Mason usetshiye umsebenzi wokwesikhatshana kulandela imbiko ethi amalunga aleli bandla elibusayo asebenzisa abakutholayo kuhulumende ukuthi babheje ngenjongo yokuthola inzuzo ngelanga lokuqhuba ukhetho olukamhlaka 4 ngenyanga ezayo, lona lingakamenyezelwa ngokusemthethweni. Umnumzana Mason ngowesine ukuphenywa kulolu daba yi-UK's Gambling Commission, kubika abezindaba abe-AP. Okwamanje sengelitshiya ezandleni zikatabo kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngutabo kancube. Namhlanje sixoxa loDokotela Dalton Dube osebenzela esibhedlela seUnited Bulawayo Hospitals osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship njalo ezinikele ekuthuthukiseni impila kahle ikakhulu eyabesifazane eAfrika.
Ngithabile kakhulu, ngijabulile ukuthi ngibuye lapha e-USA, ngisuke e-Afrika ngizobona ukuthi impilo ye-America yona injani. Okungithabise kakhulu izinto eziningi, ngiyaswela ukuthi ngiqalisele ngayo. Sikusukisela ngilungiselela ukubuya lapha i-embassy sithethe yasi-orienta, yasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi si-expecteni nxa sesibuya lapha. Sesendleleni from China, ama-airlines asiphathe kuhle kakhulu. Bayenza ukuthi sibe comfortable, sikholise uhambo lwethu loba lukade lulude luthethe amalanga amaningi. Sathi sisehla eFrance lase-Atlanta silungiselele ukubuya ngapha ePhiladelphia, ngiconnecta mbuye eDelaware. Lakho ngiphethwe kuhle kakhulu, sadla ukudla okumnandi, sahlangana labantu abakind, abakhulumisayo, abakwanisa ukuthi besiphathise kakhulu. I'm very excited for the upcoming weeks. Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, le nto esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu, sendlaleni labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawi, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashepa njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yonale Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bengulawo West, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala, othanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngile confidence, le hope yokuthi nza kwenza kwelinye ilanga umsebenzi ozancedisa abantu, uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengukhangelele kakhulu, benguzwe enhliziyweni yami ukuthi hhayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa loDokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thaboka. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaGifts Dube we-Studio 7.
Sigcina amasiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje.
Ye, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhla xoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhavinyana Ngwenya kunangale koBulawayo. Ngwenya, siyakwamukela kuhlelo kwa.
Hayi, ngiyabonga Dube.
Ye, nxa kunje siyabona ukuthi kulesomiso esimangalisayo, pho kuphathwa njani lokho nxa sesikhuluma ngezokucela izulu lonyaka?
Laba bavele behambela izulu okuthiwa ngamadinga, ngendawo ngendawo, ngenduna ngenduna. Kufanele ukuthi baqalise ukuthi balungiselele ukuya khonale lapho kucelwa khona amazulu. Baziwa bona labo bazazi ukuthi abahambeli bendawo ezinjalo yibaphi. Umlandu wabo lo lezinduna
singathi kujalo kuqala nini kono kuba bangwenya kuqala nini njalo kuqalwa ngubani kuzokuhamba njani
isikhathi sakho kuqalwa ngazo isona esesizayo esewusika ikumkhaliso wakho njengoba sisho ukuthi bayaziwa ukuthi wangabadinga abayibo abavele becela amazolo ngenduna ngenduna ilabantu bayo abahambela lezo zinto ukucela amazolo
loba kunjalo sizakuthiwa-ke kulabanye abantu asabagangela endlelele benze okunye okuyizinto khanya kusaqedakali so kuyasebenza yini
ukuganga kuvele kuhlezi kukhona kodwa bonabo abagangileyo ukhona umvuzo abazawuthola ngamunye wabo abahamba besona izinto zikankulunkulu thina sithi unkulunkulu wethu kasi siyacela amazolo endleleni komanyangwa ezilo indawana zonke lezi yiso esaziphiwayo ukuthi nxa kule somiso abantu abayekhalaza khona ngendlela ezaziwayo ukwenzela ukuthi amazolo abe khona
sizwa njalo kuthiwa-ke njengenjelele kwatshontshwa le ndiwo kumbe zabulawa pho nxa zibulawa kunjalo uthini umdali khonapho
ukubulala izigangi sezizikhona izigangi singathi kuwumuntu ongusathane izigangi zingosathane nxa unkulunkulu elungisa bona bayona besonela abantu wenze ukuthi kube nesomiso abantu bakhawule yena uyabe nenjongo yakhe eyobuthakathi nabathakathi nabo abahamba besiyabhidliza indawo zamasiko endleleni ayisho bantu bezigaba zolezo abantu abavele benenjongo embi abavela khathana belantu kuza kona
ye siyakhumbula ukuthi lakudala nxa kwakucela izulu kwauzokuthiwa-ke kuyadojwa amathambo kufuzwa izindlu zabothekwane lezinto enjalo kusayenziwa pho khonokho
akusenziwa kunezigaba ngezigaba abakwenzayo khonokho abaningi abasakwenzi sebathi bona i-fire in Jesus name kathi-ke uJesus unkulunkulu owasiphayo indlela zona lezo nxa sicela izulu sisenze nje bona bathi usathane kathi-ke unkulunkulu wapha isizwe ngasinye ngasinye indlela yokumkhonza indlela yokukhuluma naye
ye lapha-ke besixoxa le nyanga enkulu uDavid Mkhwebenyana Ngwenya ukhona ngale-ke kobulawayo sibonge kakhulu Ngwenya ungadinga kusasa mntu
omdala
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington asizweni-ke eziphathelane lokholo lwesiKristu
lele bonke abalaleli be-Studio 7 namhlanje ntambama okhulumayo ngumfundisi siyaphambili moyo from Wange eZimbabwe ngifuna ukuthi namhlanje sikhangela ezesikristu ke sivule ilizwi likankulunkulu ke sibale kuMatthew chapter 11 iverse ngeka-28 sisiyafika ku-30 ibaleka kanje wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo ngizaliphumuza zithwaliseni ijogwe lami lifunde kimi ngoba ngimnene futhi ngithobekile enhliziyweni njalo lizazuza ukuphumula kwemphefumulo yenu ngoba ijogwe lami lilula lomthwalo wami kawusindi siyabonga ke bathandekayo lapha sihlangana lelizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu ekhulumisana labo bonke abakhatheleyo labasindwayo yabona emhlabeni esiphila ko sihlangana lezinto ezinzima kakhulu ezingasikhathaza ezingasihlukuluza ezingabonakala ngani zisithwala senzima iBhayibheli bese lisithi wozani kimi lina lonke elikhathelele lisindwayo uNkulunkulu uyazi ukuthi siyahlangana lezinto ezisindayo kulo mhlaba esiphila kuwo and impendulo singayithola kuphela kuye uthi wozani kimi lithwale elami ijogwe ngoba elami ijogwe lilula njalo abuyathi fundani kimi yabona uphilile lumhlaba waba wazi kathi uNkulunkulu uyadalwa lumhlaba uyazi lenkinga abantu abangahlangana lazo kuye nguye kuphela esingafunda kuye masifuna ukuthi siphile ngendlela engasiza so kasiyekeleni ukuzithwalela thina inkinga zethu kasiyekeleni ukuzithwalela thina okusisindayo kasiyekeleni ukuzithwalela thina imthwalo yothi yonke kasihambeni siyayithula enkosini inkosi sithwalele yona imthwalo yayo impilo izasihambela kahle yabona empilweni ungafuna ukuzithwalela izinto wena uzayenza ama decisions angayisiwo yikho uthola abanye abantu uzokuthiwa ucommittee suicide uthola abanye abantu uzokuthiwa uzivulela uzilengisile ngentambo uthola abanye abantu uzokuthiwa cha umuntu wambulala ngombudubula umuntu ngenxa yenkinga abahlangana lazo ngoba befuna ukuthi bazithwalele bona imthwalo yabo bazalwana abathandekayo ilizwi likaNkulunkulu lithi asibuyeni kuye le mthwalo yethu yena sethule into ezisindayo ngiyamthanda lwana umhlabeleli azathi bika kuJesu ngoba yena ulalela indlebe yakhe ilalela ukuzwa ukukhala kwabantwana bakaNkulunkulu so bonke abanenkinga sambeni siyethula kuye uyasazi asambeni siyethula kuye uyasizwisisa asambeni siyethula kuye uza sinikeze lakhe ijogwe elimnene kanti phezu kwakho konke sibuye sifunde kuye ngoba yena impilo uyazingcono kutshoni ke ukufunda kuye sifunde elizwini lakhe kusiqondisa ke ukuthi singaphila njani njalo nxa singathwala lakhe ijogwe utshilo ukubana elakhe ijogwe lilula lomthwalo wakhe kawusindi but yalumhlaba imthwalo iyasisinda inkinga zalumhlaba ziyasisinda ngeke siyendawo ngeke sifike egatshana nxa sigijima sizithwalele thina imthwalo yethu kuyini okukuhluphayo wena ke namhlanje kuyini okukukhathazayo yuphi umthwalo kuwe uthwale wonke ulethe enkosini ulethe kujesu ayithule imthwalo yakho eza kusiza loba yini ekuhluphayo ungahambi kubomalume ungahambi kubogogo ungahambi kubokhulu kwesisikhathi bangaswela impendulo kodwa nxa ungakhangela kuye uNkulunkulu uyethulele konke kuye uza kwethula umthwalo wakho onzima akunikeza impilo elula akunikeze lakhe ijogwe elilula elingasindiyo ngiyabonga bathanda baye kaNkulunkulu uNkulunkulu alenzele kahle ngilitshela inqobe lonke ngasambeni kuye le mthwalo yethu uza sisiza asethula imthwalo asikhuleke nini baba wethu ayingcwele siyabonga isonkosi yethu Jesu sibonga ilizwi lakho sizwile ukukhuluma kwakho njengalokho sikhuthaza ukuthi ozani kimi lina lonke likhathelele lisindwayo ozani kimi ngilethule imthwalo yoni lithwale lami ijogwe ngoba lilula siyasondela njengabantu bakho uNkulunkulu amaingcwele sisondela kuwe sethule imthwalo yethu usinikeze lakho ijogwe elilula khipha bonke ubunzima lenkinga esibhekana nazo esihlangana nazo empilweni yethu uNkulunkulu amaingcwele senze siphile impilo kahle sifundise phezu kwakho konke baba ukufunda kuwe siyabonga ngelihle igama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen ngiyabonga bathandekayo uNkulunkulu alibusise olivalelisayo ngumfundisi usiyaphambili umoyo siyabonga thank you
Sibonge umfundisi siyaphambili moyo esixoxelaye kobulawayo esethulela eziphathelane lokholo lwesiKristu. Wezemidlalo lamhla intathele izindaba yethu Joseph Njanji usipha impumela yemidlalo edlalwe lamhla kusigaba seCastleilaga Premier Soccer League.
Iqembu lelindazi linqobele wangenye 1 kanye emidlalweni obusenkundleni eBaba Fields njalo ohlohlele iqembu leBhosa nguMarvin Sibanda ngehlandla lesibili lomdlalo. Phambilini kwalomdlalo iqembu lelindazi bese lihambe imidlalo eyisithupha lingazange linqobe njengoba libelicine ukunqoba ngenyanga kaMabasa. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leCape United lithaye leChequd Pirates nge-2-1. Ohlohlele iqembu leCape United nguWilliam Manondo ukuthi uGift Mwinga ohlohlele iChequd Pirates. Iqembu leGreen Fuel linqobele yada nge wanganya njalo lihlohlelo nguAnel Kachivandire. Umdlalo obuphakathi kweqembu leDynamos leManyika Diamonds ufike emaphethelweni zingujikilo bhanqa 0-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo wayengumdlali womdlalo wevolleyball uThembi Nkosi Ngulube uthi imincintiswano yezikolo yiyo engavuselela lomdlalo elizweni. Asizweni exoxa lentathela izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Ngulube wadlalela amaqembu abalisa ele Highlanders Volleyball Club kanye lele David Whitehead njalo wayeyingxenye yeqembu elimela obulawayo. Uthi ube yingxenye yabadlali abasungula iqembu le Highlanders Volleyball Club kodwa yena wayekhule efuna ukudlalela iqembu le Highlanders elidlala ibhola lenyawo.
Mina ivolleyball I think ayiqalisa by mistake because I was a good soccer player and umuntu umuntu engangimthanda Peter Nkomo. I thought it was 88 in credit score as a trainer and as in Lalipol. So I didn't figure David, but I was alone. I was in the school quick. So I told them I put them in the front of the trunk. So the school is it, we try at least you must have one sport. So I said, I'm going to train in volleyball. So from there, I'm going to teach our way to the moment I'm introducing to serious volleyball. Mutiti Mube, Thomas Tabani Mube.
Uthe lokho esasengumntwana wesikolo wazithola esengomunye wabadlali abaqale iqembu le Highlanders ngo-1987 ndawonye lomfowabo u-Augustine kanye labanye.
1987, it happened ukuthi i-Highlanders football club yayisithetha ama-franchise kwamanye amalokal, ama-disciplines. I think thina sangena le-rugby, I think le-sunduza was there, was under Highlanders, le-basketball, then kwaba lati. So that's when the Highlanders volleyball started in 1957. And na 1987, nangu form 3. The Highlanders, they tata every, ama-players. I remember there's this other time, yes, I enter kwana matima two or I can be lana matima kwana in terms of the game. So we call the any Highlander. Any Highlanders. And so I was in the semi-final playing the tournament. So I think that's when the career started.
Ungulube uthi abadlali bomdlalo we-volleyball babe baningi kabi ngesikhathi bona besakhula ngoba iningi labo belidlala lo mdlalo ezikolo. Uqhubeke wathi ungadlalwa kakhulu ezikolo sekudale ukuba babe balutshwane abawudlalayo kulezi nsuku.
But I think into ebulelayo ngathesi they've killed i-sport kuma-schools. Akusela lokhuyana ukuthi you could pick ama players besese secondary ama schools tournaments asemalutshwane eBulawayo. I-association ayibuyele ezikolo kuma boarding schools even kona apha town because I remember it never with a good league civil but I remember one day sesiku final St. Columbus belinyi khiwa labuya lathi no these are not schools ngama clubs so basebemconvince bamtshela ukuthi ngabantwana besikolo lawo that's how good it was and thina sathi siphuma esikolo sabuya sahle safilter ngapha kuma clubs wona lawo.
Ngomnyaka ka-1995 uNgulube ubeyingxenye yabadlali abaphatheke kuhlelo lokukhethwa kweqembu elimele isizwe kwimidlalo ye-All Africa Games kodwa akasabanga ingxenye yaleli qembu. Wenelise ukudlalela iqembu elimele isigaba seMatabeleland ngesikhathi edlalela iqembu le-Highlanders kwathi lalapho esethethwe liqembu le-David Whitehead ubeyingxenye iqembu elimela inkabazwe. Ngo-1999 uke waya kwele Botswana lapho ayebefunwa khona liqembu leBotswana Defense Forces kodwa akusaphumelelanga ukuba edlala khona. Ngo-2000 utholakale lomkhuhlane wamehlo we-glaucoma ogcine umthathela ukubona njalo kathesi usengumfundisi webandla le-Living Hope Apostolic Faith. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami yacela ngiyacela manihambe kanye nawe Nkosi kanye nawe kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi yami hambe manihambe mihla kanye nawe Nkosi anifune anifune yami ndlela mayiphele intando yami hambe manihambe mina kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi kanye nawe kanye kanye nawe Nkosi kanye nawe Nkosi manihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi anifisi anifisi yoni mfuyo ize kimi Nkosi
inzwisa yomculo umculo ke we Man of Influence besithi kanye nawe. Hayi ke singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ezibezikhokhela ibandla lesisi
Lithi selichiye amaofisi alo uGobulawayo ngoba esethethwe iMDC kaMnumzana Monzora. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.